Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 7 Ntulikazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo uthi ulobufakazi bokuthi uMnumzana Joshua Nkomo waphiwa ixesha lokubusa isizwe sikamthwakazi kodwa yena wala.
U-Inosinkala wasekhuluma wasesithi liyakhumbula ukuthi kuzosayinwa i-Lancaster Agreement. Abelungu bathuma uSelot Carrington kubaba uJoshua Nkomo ukuthi amkhumbuze ukuthi amazwe lawa bawathole emavili.
Inhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe ithi imali edingakalayo ngenyanga ukusetshenziswa umndeni owodwa ilokhu ikhuphuka ngenxa yokuqonga kwentengo yokudla.
Ama salaries awo ayachinja once a year, but intengo yezinto ngenxa yevalue yemali iyachinja every week. So kuyathwalisa nzima.
Imali etholwa eZimbabwe ekuthengiseni impahla ethiyeneyo kwamanye amazwe kumbe ama-exports yehle ngesilinganiso sokulithumi lambili ekhulwini 12.6%.
Kubangelwa ukuthi vekuhlali i-industry yethu seyawa, asisela industry, asisela manufacturing, sesi-importa phose yonke into ongayicabanga njengomayonnaise, o-cooking oil, oshukela, labo sepa lapho konke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo uthi ulobufakazi bokuthi uMnumzana Joshua Nkomo enkulumeni zokuxazulula udaba lweZimbabwe eNgilandi ezithiwa ngama-Lancaster House Talks ngomnyaka ka-1979 waphiwa ixesha lokubusa isizwe sikamthwakazi kodwa yena wala, wathi ufuna ukubusa ilizwe leZimbabwe lonke. Kumaviki amathathu asanda kwedlula, uMoyo waphehla ingxoxompikiswano lapho aze atshele umhlangano webandla lakhe ePlumtree ukuthi ngokungavumi ukuthi abuse isigaba seMandebeleni uNkomo wathengisa isizwe. Lamuhla kuhlelo lwethu lapho esihlaziya khona imbali kaMnumzana Joshua Nkomo lebandla le-PF Zapu, silengxoxo loMoyo. Siqale ngokumbuza ukuthi bufakazi bani alabo ukuthi uNkomo wayephiwe ithuba lokubusa isizwe sikamthwakazi.
Ubufakazi bami lobo ngabuthola kwabanye abadala ababekhona ngesikhathi kuzosayinwa i-Lancaster Agreement. Ngo-2008 ngake ngahlala umhlangano lapho sasiyi-delegation singu-36 silidwa ngubaba uZilethi uDumiso Dabengwa. Ngemva kokusithuma kwabo kuZanu PF, lizakhumbula sebeqhuba uhlelo lwemabambo Doni kusile project. Inosinkala Zilethi wabiza ubaba uDumiso Dabengwa ukuthi ufuna ukuzomxoxela ngenye imfihlo engakadluli emhlabeni. Ubaba uDabengwa wasedinga abantu ababengafika i-36. Lami ngangomunye walabo bantu ababekhona. Mina ngahamba ngimele ibhetshu likaZulu. Kwaba lokuphikisana okukhulu singakayi kulomhlangano ngoba wayenzelwa endlini ka-Inosinkala. Abantu besithi abazi kuyabona u-Inosinkala ngoba engumbulali wabulalisa abantu bakithi nge-Gugurawund. Wathi yena u-Inosinkala yimi engenza uJoshua Nkomo engabusi eZimbabwe esasikubangile. Kwakungekho politically but kwaku-personal. Wabakhumbuza abadala abagoqela ubakuDabengwa labanye ababekhona ukuthi liyakwazi langempela bavuma. U-Inosinkala wasekhuluma wasesithi kubo bakuDabengwa lathi liyakhumbula ukuthi kuzosayinwa i-Lancaster Agreement. agreement. Abelungu bathuma uSelot Carrington kubaba uJoshua Nkomo ukuthi amkhumbuze ukuthi amazwe lawo bawathole emavili. Kungakho abelungu bazimisele ukuthi bambisele ilizwe lemathibelele linjalo iMashonaland bayibisele injalo. Ngomlomo wakhe uNosinkala njalo bephendula obakudabengwa labanye abadala ababekhona bathi ubaba uJoshua Nkomo wathatha induku yakhe waqoqoda uLord Carrington ekhanda. What we are the sons and daughters of the soil. Give us this land in one. We'll see it on our own when we get back home.
Manje bona labo abakutshelayo bathi kwenzakalani?
Bonke bekufakaza ukuthi ubaba uNkomo wayelalo ithuba lokuthi iMathebelele nje ayiphiwe injalo. Ngizakhumbula ukuthi omunye owayencindezela ukuthi iMathebelele nje ibe lilizwe elizimele lilodwa ngubaba uChief Khayisani Wayne the late, owakhuluma kabanzi khona ngale Lancaster. Ubaba uJoshua Nkomo kaze wamzwisisa. Ngilabo ubufakazi futhi obunye ngemva kokuhlala phansi kwami labadala ukuthi ubaba uJoshua Nkomo uthe engadluli emhlabeni ngo-1999 wahamba wayaxolisa kubaba uChief uNdiweni uMdladla the late ukuthi ayi ngilusizi, ngiyaxolisa ngaphambanisa ngokungakulaleli ukuthi sisiya kuma-talks aseLancaster. Ngabe ngavuma ukuthi ngamukele iMathebelele ilizwe elizimele lilodwa ngoba lokhu kwakungcindezelwa ngubaba uKhayisani Wayne, ubaba uJoshua Nkomo esala. Bakuveza futhi abadala kimi ukuthi ubaba uJoshua Nkomo engakadluli emhlabeni wahamba wayacela uxolo kubaba uChief uNdiweni.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Sizaqhubeka ngodaba lukaMoyo ngevikezayo lapho uMoyo azachasisa ukunenge ngokuthi uNkomo wayeza kuba ngumkhokheli onjani, ngabe nguye owabusa ilizwe. Kusasa kulolu hlelo silendodana kaMoyo uSibangile Izwe Nkomo. Tiyani indlebe. Inhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe ithi imali edingakalayo ngenyanga ukusetshenziswa ngumndeni owodwa ilokhu ikhuphuka ngenxa yokuqonga kwentengo yempahla lokudla. Inhlanganiso le ithi ekupheleni kwenyanga kaMabasa imali le ibiyinkulungwane elikhulu lamachumi amathathu lantathu amadola eZimbabwe, 133,000, njalo ikhangelelwe ukuveza inyanga edluleyo ekanhlangula lamuhla. Isiphathamandla salinhlanganiso esigabeni seMathebelele uMnumzana Comfort Mjekeza utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bayaxoxisana lezinye inhlanganiso njalo beqwayise uhulumende nxa beqoqa amanani la abakhuphayo.
Uyakwazi kulabaningi ba-involved kusinto sokukhangela ukuthi intengo singaphi. Lo hulumende layo lesandla ayabe khangela, lathi siyabe sikhangela sesiqedile siyaba si-share ama-notes sibonisane. At times kuyaba lokutshintsha okuncane but isikhathi esiningi indlela abayenza ngayo lenziwa ngama-department amaningi, le ndlela esiyenza ngayo iyavumelana. So siyayenza kuphela ukuthi kube lama checks and balances ukuthi sikhangele sibonisane. Siyayenza sithi ama price surveys. Imali ya America leyi seyikhanya yiyo epega ama prices. Ngesinye isikhathi kungayenzakala lakho ukuthi enye iviki imiyehle, konke kuyayenzakala nxa into iku-auction, anything can come out. So ngenxa yakhonokho intengo nge-local currency Zimbabwean dollar ziyatshintsha iviki neviki. Sikhuluma kathesi e-bread basket yethu idlule khonapho ngenkhuluma ukuthi ku-133 leya yi-end of May, kathesi seyiqanse mbijana.
Lithini ngokwenzakalayo kathesi elizweni? Abantu abaningi bayihluleka ukuthenga impahla ezitolo. Liya likhulumisane yini lo hulumende ngempumela yokudingisisa kwenu?
abathengi sebethwala nzima njengolikwazi ukuthi lapha eZimbabwe sisebenzisa imali eziningi ngesikhiwa bathi multi-currency imali zamazwe atshiyeneyo every Tuesday i-Reserve Bank iyabe i-auctiona imali ye-America beyithengisa khonoko kwenza ukuthi every Wednesday Tuesday khonapho intengo yezinto lapha ngikhaya nxa zithengwa ngemali yalapha eZimbabwe siyaba sesitshintshile siyaqanza every week. I-challenge enkulu kuma-consumers zathi ama-salaries awo ayatshintsha once a year but intengo yezinto ngenxa ye-value yemali iyatshintsha every week every week. So kubathwalisa nzima even ukuthi baplane babe bengakwazi ukuthi kusasa i-user iyavuka ingaphi because ibhizinisi yonke sebefaka intengo zabo nge-user yebo bayavumela ukuthi ngemali yalapha but babeyisebenzisa irate leyana yokuthi iyatshintsha every Tuesday. Isizathu sinenye yebo i-economy yethu generally ayingaphefomi kuhle khonoko umuntu wonke uyakwazi ukuthi hayi i-economy yeZimbabwe i-capacity utilization yethu incane kakhulu khonoko ukuthi asiproduce ngendlela sifana ukuthi siproduce ngayo sirelya ngokuthenga ezinye izinto phandle kwelizwe even izinto zasifana ukuthi zilungisele lapha thina at the same time imali yokuthenga phandle yakhona isihlupha kwenza ukuthi intengo siqanse every day. Singakhuluma even i-capacity yenkampani elungisa igetsi lapha ukuthi i-supply igetsi kuma-companies a-producer iphansi kakhulu nxa izinto ziproduswa zizilutshwane i-production cost yakhona iyaba more and izinto leziyana ziyadurela ama-consumers. Impi ye-Ukraine le-Russia yebo asiyishipha ndlelayo iya-affecta umhlaba wonke jikelele leZimbabwe layo iya-affectwa in a small way ngempi leyana. Into enhle uhulumente uyalalela nxa sikhuluma i-implementation could be another thing but we are thankful for the government ukuthi each time nxa sifuna ukukhuluma labo bayasinika ithuba lokuthi sikhulume bayasibuza labo khonokho bakhangelela ukuthi siyenze.
Alo ke ngumnumzana Comfort Mujekeza isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland obeqoqa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo imali etholwa eZimbabwe ekuthengiseni impahla ethiyene kwamanye amazwe kumbe ama-exports yehle ngesilinganiso sekulitshumi lambili ekhulwini 12.6% isuka ku 587.3 million ngonkwenkwezi yayafika ku US 513.1 million ngenyanga edluleyo. Lokhu kwaziswe lugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe iZimstats izolo. IZimstats ithi njalo imali esetshenziswa ukuthenga impahla ethiyene kwamanye amazwe ama-imports ikhwele isuka ku-US dollar 637.2 million yaya ku-US 714.5 million. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe losomabhizimusi ongumsekeli kamholi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu othi amanani la aveza sobala ukuthi umnotho welizwe ususesimeni esibi kakhulu.
IZimbabwe nje yona iseyaba lokho esingathi i-consumer economy singananzelela i-productive kumbe ngithi production kuma-industry siyayehla phansi kulezi zathu eziningi kakhulu ezibangela ukuthi sehluleke ukuthi senze lokho okuthiwa yi-manufacturing sibe le mpahla eziningi esizithengisela amanye amazwe. Lokho-ke kulomthelela wokuthi inzuzo yemali okumele siyizuze ngokuthengisela amazwe angaphandle yehle kodwa besokukhwela inani lempahla kumbe le mali esiyisebenzisa nxa sithenga impahla zangaphandle. Kubangelwa yikuthi basically i-industry yethu seyawa asisela industry asisela manufacturing sesi importer process yonke into ongayicabanga nje mayonnaise o-cooking oil oshukela labo sepa lapho konke konke umlando omkhulu ngokuthi sivuselele ke i-manufacturing sector yethu kwenzela ukuthi isenelise ukwenza ama-export.
Ukhonoko kwenzani kumnotho weZimbabwe kahle kahle babandlovu ngoba siyazi ukuthi kawumanga kuhle njalo uqhubeka ubhidlika ngakolunye uhlangothi njalo akuphathisi uZulu weZimbabwe yini oba le khono njalo lemvumo yokuphuma phandle ayisithengela lokwakufunayo
umnotho kuyawubhidliza kakhulu lokho babo Nkomo kuthwalela isando sibili kumbe ukuthi sagila ngoba akusoze kuncedise kakhulu ukuthi sibe ngabantu abathenga impahla siphakamisa ama-industries amazwe angamakhelwane kulokuthi thina sifake in-place ama-systems azakhuthaza ukuthi abahlanyeli kumbe abatshali bezimali bahlanyele kuma-industries kusukela nje ku-agriculture isiza kumanufacturing leyana esithi i-primary industry le-secondary industry kusiya ku-commerce kuqakathekile ukuthi lezo ndawo zithole usekelo kakhulu kwenzela ukuthi kube le-productivity akusincedisi kakhulu kanti-ke labo abahambayo lathi esihambayo siyathenga ngaphandle akusincedisi kakhulu ukuthi sithi thina sizavuselela ama-business ethu ngokuthenga impahla ezingaphandle kwelizwe lakithi bekuza kuba lula ukuthi lanxa sithenga sithengisa kube yikubana siwoda kuma-wholesale kumbe kuma-retailers akhonapha eduzane ngoba kuya ngaphandle kwelizwe lakho kakulula sikhumbule nje izinto ezinjengabondleko zokuhamba i-transport sikhumbule iy'ndleko zabo-passport i-passport yethu ngakhona iphose iyadula okwedlula wonke ama-passport emhlabeni lanxa ukuthi iyikhiphile 120 US dollars per passport kanti-ke sake saba ku-318 US dollars per passport so lokho mbona into engasincedisi kakhulu okuqakathekileyo ukuthi sivuselele i-productive sector kumbe i-manufacturing yethu kwenzela ukuthi i-economy yethu ijikelele ivuke ime ngenyawo
Alo-ke ngumnumzana Alec Ndlovu usomabhizimusi njalo engumsekeli kamongameli wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi osabhuku ilizwe lonke jikelele sebezaholiswa imali ngamadola eMelika. Umsakazi wakweleBhilitane oweSky News ulodaba lokuthi lisiyatshona elayizolo kweleBhilitane amalunga edale leziphathamandla zikahulumende kamnumzana Boris Johnson ezingamachumi amane lasithupha 46 bese zithiye umsebenzi zisethesa uJohnson icala lokungaqhubi kuhle umsebenzi Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Amavuko kustudio 7 amavuko ngolesithathu siyabonga kakhulu kuzwa amanyuzi amnandi studio 7 mina into engayicacisa kubantu bakomthwakazi ngicela abantu bakomthwakazi bahlukane ngendaba zokwenza ukuganga lokubulalana emathebheleland asiyekeleni lo ngumkhuba omubi wabantu basempumala kuba omubi wabantu basempumalanga bawufundiswa nguyise wabo owafundisa abantu into embi yokubulala abanye abantu labana abantu basempumalanga indaba le yokubulalana bayithatha ngesikhathi sikababa wabo yena lo oswashonayo owayebuya wazobulala abantu bemathebheleland bengela cala abantu abakho vele ungabafundisa into embi bayohlala beyenza impilo yabo yonke noma ungazaba ukubakhuza njani kodwa imfundiso yakho yiyo eyabisigcwele emakhanda abo so thina njengabantu besindebeleni asizange sabulala muntu thina emhlabeni so ngiyacela abantu bakithi bonke bazigoqe njalo siwukhiphe lo mkhuba wabantu basempumalanga wokubulalana ngoba sebefuna ukuzofaka lakithi basenza abantu ababi bokubulalana sibonge kumthwakazi Republic Party ukuthi ufundisa abantu bakithi isiko labo ngoba thina isiko lethu lithi hlonipha uyisho lonyoko. Ungabona ungasahlonipha uyisho lonyoko omunye umuntu uzokuhlonipha kanjani? So siyacela kakhulu ukuthi abantu bakumthwakazi bazixoxe bazazi ukuthi babuya nansi iparty yenu engalaba ndululo engela kubulalana emarapia izakibulale muntu njalo ilambe ukuzokhulula abantu ebugqileni lobo bukhona. Asibayekeleni baqhubeke ngento abayenzayo kodwa bengadlaleli kithi ematebhelelendu ngoba bazohlokoza inyosi zizithulele. Ngibonge ngumlilo okhulumayo egodla
Studio 7. Hayi, philani lapho lithile lapho. Hayi, ngiyalithanda mina philani lonke lapho. Hayi, bese ngibulisa nje bonke izizalwane zasezimbabwe. Naloko mphinda futhi ngidaya abadala, nxusa abadala, abadala abasebenzayo, sibasebenzayo eSouth Africa, abadala asebegugile, hambani emakhaya, abahambe emakhaya, abadala abasebenza emazweni, kuphi asebegugile, abasuka esibili bethi hambani emakhaya lingatshiyi imizi kakhulu, iyoti labogogo lapha, hambani emakhaya lenzima zisa imizi, bese sitoko abafana lokhu kubuyeke kuzongena lakho kuthola imisebenzi. Kodwa umsebenzi endaweni lapho atisebenza khona. Ungabi lokhu ngumdala lokhu ukovasi lapha ukovasi lokubizwa awusameli awusameli Michael. Hayi, isumdala hamba ekhaya ekhaya uchele abantwana labo ekhona ukuthi bebandike ngoba kuzime ekhaya lapha akakula umsebenzi. Kusina kudedelwana ndani liye ekhaya ngale elihlala phansi akusila phela ilwisayo manje kathesi. Hayi, lizamile liphushile siba ngisile abantwana namba sebekhulile kabasebenzi kababuye bezisebenza ngapha linalibuyele emakhaya leyigcina lani imizi ngale badala sebegugile. Ngiyacela ke lapho nkosi yami.
Hayi, ngingenele abantu bathithi Studio 7. Hayi, ngihlale phezu kwalolu dabi kakhulu ohlezi ukufa abantu ukhuluma ngokuthi inkomo yasithengisa. Ngiyambona ngathi imthwakazi Republic Party njengoba ikhona imthwakazi Republic Party and siyakwazi sonke vele ukuthi umuntu emathebeleni lokho mntwana ezapha. Hayi, imthwakazi Republic Party mntwana ezapha, abantwana bezapha. Akufuthi ukuthi ungaphuma ekhaya likababa wakho usaseyifamily noma likati ingazwana lokumhluphayo kodwa lisaseyifamily. So imthwakazi mbona ngathi ingasisiza kakhulu abantu bakithi ukuthi vele kahlahla akho vele izapho ayifakwe under pressure ukuthi vele ukuthi kwahamba njani kuze kufike isifike esibangeni sokuthi kufa abantu bayo kangaka abaningi kangaka bebona kwezaPF. Akuvele mpela osibangelizwe nje ngoba bakhe unkomo uyakwazi isikhetha kehlale ngayazi namasosha akankomo abasaphila abazi abantu abaphambili bevele ukuthi kwahamba njani kuze kufike kuthela abantu bezebeza. Ngoba ungathi uyabuka abantu bathulile amanxeba khona ukuyenza yini umathebelelendi abantu bathebele bona bodwa behlukane phakathi kwembono bengazwanani bodwa phinde futhi kulimaze la iZimbabwe yonke abantu bezimbabwe bengazwani futhi bonke ngenxa yento eyenziwa izalo isasekhona izalophevu nababulali bakhona bakhona. Ungakuthi uphi umuntu ezimbabwe kuyadinga mpela ukuthi ebezistrike esikhulu kakhulu kuvele ukuthi kati abantu babulawelani la uzaphukazami uku-ecta yenza eqondileyo mpela ebe nguzakhokhela le nto ukuthi kuvele ukati abantu bakhe babulawelani kangaka ngoba masisala sina soda singazwanani asoze kwafakazwana safakazwanani if labo bantu abayenza lokhu sabayeka baze bafa baphela yangazange betsho ukuthi kati kwahamba njani. So into enjani iyadingeka ukuthi kakhulu umthwakazi Republic Party lozapha ake behlale phansi bekhulume ngoba umthwakazi layiyathi ukuthi izapho uyabulasa abantu lozapha eluthule beke khulume bona bodwa bekeyotshela abantu kati ase kwahamba njani abantu impendlo bazifuna indabalazo and siyakwazi ukuthi phambilini esikhathi esadlulayo kwakungakhulunywa ngakho lokhu kungakhulunywa ngakho izalo phiza ibulala. So akukhulunywa lesi khathi ezothi abantu bezwana ngoba solonge izapho le mthwakazi kungela kungathelwana amanzi kahle yalimazi emathebeleni kakhulu izabona abanye bethu behlala besiye emashoneli basola kati hayi babheke ukuthi ekhaya velo ubaba lo malume laphana kwakuzwanayo. So into kumele ungaba abantu bayilungisana leyo ngingakhulumika kulo sisi ngoba la ngiyabanye khona kodwa kusala into ehlale yenzinankangela ehlale yethu ekhuluma la imthwakazi layo nisisina le ikuthi iyamxegisa amagroup barit impela omunye kadonsa unyawo lolume donsa unyawo lo izano phiye bizazilive
Studio 7 sanibonani nabalaleli bonke nje siyabulingelela basakazi bethu abahle nonke ngendawo siyanibulisa nje bafowethu siyabonga kakhulu indaba elisinikeza zona siphuma nje ngoba zinjalo futhi siyabonga ngoba nje yalithatha ihlangothi bakithi mhlawumbe nayo izoba ifundo yamarekhodi ngiyazi ukuthi sibe baningi kakhulu mhlawumbe so kugcine kungenzeki ukuthi sifunde sonke ngesikhathi esisodwa kodwa ke mphawulela yakho kakhulukazi ngalezana PF bantu lokubhizi kuhamba manga ibulala abantu. Bonke abantu bayazi ukuthi izana PF vele yababulala abantu, isebenzisa abanye abantu abeqeda bona sebehlehlele emuva benze ngathabazi ukubeni besazi. And kulabo abantu abavuma ukusetshenziswa izana PF bephiwa eyoturandi noma bephiwa lelo dola elingasebenziyo, into abayenzayo ini ngoba amacala layo ogcine engasala ezandleni zabo. Bona othuma labo bayazi kahle ukuthi izana PF ibulala abantu, bayazi kahle kamhlophe futhi othuma bayazi izandla zabo zinjalo zigcwele igazi, inhliziyo zabo zivuza igazi namagazi abanye abantu, abanye abantwana bayakhohlwa ukuthi nabo bazalwa ngabanye umama, nalabo abantu ababulalayo bazalwa ngabanye. Bengakhohlwa ngelinye ilanga inkosi izophendula nabo uzofika ekugcineni. UNkulunkulu akusosithula inankaka kwababulala abantu abasebenzisa othuma labo bejikela abafowabo bebabulala abantu, kodwa ekugcineni bakithi nabo bazofa. Kwazi nalo mjida lo oqamba amanga lo bakuguda kwahle lo angazi noma lishona noma yini. Bantu ayeke ukuqamba amanga lalo kithi inhlanzi inhlanzi. Asinani nenhlanzi thina, sizenzani inhlanzi? Hayi bakithi akaseki nje, akaseki. Thina sifuna ilizwe lilunge libe right, wonke umuntu akhululeke njengabantu base-South Africa abakhululekileyo.
Salibonani, salibonani bantu beZimbabwe, vuka njani ezindaweni zonke. Ngithanda ukuncenga kakhulu ukuthi abantu abangobaba emaphathini wonke kabayekele ukuvusa into yokubulalana. Ithi incwadi yamaGalathiya mase lidlana libhasophe lingaqedani, ilizwe lizasala lingelamuntu. Ngoba obaba bangangena emaphathini bafuna amaposition ngenkani. Iposition umuntu uyinikwa ngabantu benanzelela ukuthi lo angasenzela lokhu. Nxa wena usungayifuna ngenkani ukuthi uzabulala abanye abantu ngenxa yokuthi bafakwe ngabantu, uphefumulo womuntu uyabizwa phezu kwabo. Yikho ubona izangoma zayala ukuphosela uJona emanzini, uJona esithi mphoselanelwane. But kathi ufuna umphefumulo wakho ubizwe phezu kwenu, babekwazi ukuthi ukubulala umuntu kulicala. Khathesi abantu bayaphela emaphathini, ungathi umuntu ubulele ngumuntu wenye iphathi, kathi kubulalana abantu bephathi eyi-1 bebangizikhundla ukuthi lo angafani nanjangena. So badala indaba le futhi kubobaba, ilizwe liphela abantu ngabobaba. Ake lixoli, ake lixoli. Umgodi wegugurawonde lugcwele abantu ngobaba ababebulala abantu, akula mama wabulala umuntu lapha, ngobaba abaqedisizwe. Kodwa lelokho linxwanele ukuqedisizwe kasize seZimbabwe singanayo. So hlalani phansi litshela namahlanje.
Lawa ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Kwezemelika, ujaha owadubula abantu abayisikhombisa bafa edolobheni le-Highlands Park esigabeni se-Illinois izolo ubesemthethwandaba. U-Robert E. Bobby Krimo III kaphiwanga ithuba lokuhlawula imali yesibambiso aze amiswe emthethwandaba weChicago izolo. Lanxa kungakacaci injongo yokubulala abantu laba, uKrimo oleminyaka yokuzalwa engama-21 wake wavakatshelwa ngamapholisa kathathu. Ngomnyaka ka-2019 amapholisa aya emzini wakhe ngemva kokuba uKrimo efuna ukuzibulala. Kwathi ngemva kwenyanga ezimbalwa amapholisa aphenduka njalo esetshelwe ukuba uKrimo wayefuna ukubulala abantu bonke, njalo amapholisa amthola elenkemba lengqamu ezijiyeneyo. Umsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Kamala Harris uvakatshele imuli ezilahlekelweyo khonale eChicago, wasola ukutholakala lula kwemibhobho emele isetshenziswe empini.
This should never have happened. We talk about it being senseless. It is senseless.
Amapholisa athi imibhobho emihlanu eyatholakala endlini kaKrimo yathengwa ngokusemthethweni. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo uthi ulobufakazi bokuthi uMnumzana Joshua Nkomo waphiwa ixesha lokubusa isizwe sikamthwakazi, kodwa yena wala wathi ufuna ukubusa ilizwe leZimbabwe. inhlanganiso elwela ilungelo labathengi Consumer Council of Zimbabwe ithi imali edingakalayo ngenyanga ukusetshenziswa ngumdeni owodwa ilokhe ikhuphuka ngenxa yokuqonga kwentengo yokudla. Lingakhohlwa ke balaleli ukuthi siya kugqiba kusasa uhlelo lwethu lapho ebesilonda khona imbali kamnumzana Joshua Nkomo. Kusasa ke sizakhuluma lendodana yakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Asibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.